Isizathu esimqoka njengabandla MDC okusenze singazisaya kubhajeti ukuthi sinabalandeli bethu ontanga abahlala eMashwest eMarondera. Akade bebuye eHarare ngensonto bezeshiya umhlonitshwa uMadewu. Bathe sebebuyela besiya eMarondera bangene enkonzini yomgwaqo bebebathathu batshiywa ngababili. So kwasekusenzakala izolo ukuthi sasesaziswa izihlobo ukuthi sebantu besintu babenza i-postmortem. So sebezabeba namhlanje. So sasesixoxisana lo speaker samazi sithi hayi sesingenele ludubo. So sesingigijimela ngaphi eMashingo, omunye ubeke eMashingo chief, omunye simbeke eMarondera. So saxoxisana lo speaker ukuthi hayi kusasa sizazama ukuthi sigijime yathi siye eXhasa. Ngase ngisenze njalo samlobela nogwalo. Simtshengisa ngengozi le esifikile lombiko ukuthi bayabekwa kusasa. So akasanelisanga kuyafika-ke ephalamende.
Akunakwenza lokuthi lithi alimnanzi yini umongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe ngoba belingaze lihambe lonke engabi khona osalayo.
Ungakhangela omunye ubebeke eMarondera, omunye ubebeke eMashingo. So sidabulene phakathi ukuthi abanye basukele esidumbu eMarondera besiya kuchifu. Abanye basuke ngapha eHarare bebekele seseMarondera. Ngoba into uyakwazi ukuthi phande lapha kulezi nsuku izinto azibanga kuhle. Imali lezo ukuthi ugcine abantu bebhubhe ngesonto namhlango lesini yonke libagcinile, libaphekele ukuhle, imali zangkhona azikho, ngemuntu okudla kangkhona kakukho.
Kodwa kungayisikho lokho belizahamba yini edalela ephalamende?
Kakhulu, into ekhona ukuthi thina njengebandla le-MDC saphiwa umgoqo ukuthi uMnangagwa thina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho. So umgoqo lo thina njengabameli bephalamende asinamandla ukuthi siwuntshintshe but kumele siwufeze. Lanxa kuwukuthi bekungazama lo mkhosi lo omubi kangaka besizangena sibile ephalamende ade angangena ngamsukumeli benza abakwenzayo. Bengasoze kutshintshe lutho, sisebenza lo Zulu. Asoze sithi kulo mkhosi omubi kangaka abantwana ababili bebhubhe engozini yomgwaqo besiyachiya ummeli wephalamende bahambe bayebekwa kuzwelakale nje abameli bephalamende ukuthi axhasele abantwana. Hhayi, lezulwini singeke sangena. Kumele sihloniphe abantwana laba ngomsebenzi abawenzayo mkhulu. Imigwaqo lo yonakele imigwaqo yelizwe lethu. So kumele nathi sibahloniphe, sibabonga ngomsebenzi omkhulu abasenzela wona ukuthi sifeze umsebenzi abakuthuma wona ephalamende. Njengento ekhona ngeyokuthi bekulilanga lokuthi uminister we-finance akhulume akulobileyo lezimali azihazileyo kuma-ministries. Bekungayisilo langa ukuthi sixoxisane. Isizathathwa bese siphiwa amabhuku akhona bese siwacubungula ukuthi akade i-answer yabe ikhona, usukhangela ukuthi khona akade kusho yikho okubhalwe ebhukwini yini. Besingena ku-committee stage lapho esihlala khona manje sesicacada ukuthi lapha wathi kanti ngani lapha kunje, lapha kwathi napha kunje. Nanhlanje ube ngumuntu nje owezibalela ibhuku nje. Bekungaxoxiswana bengabuzwa mbuzo ngoba imibuzo yonke esayibuza ku-pre-budget e-Victoria Falls.